Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnangagwa besesaba ukunqotshwa ngamabandla aphikisayo bekhulelwe la ngumphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleli ya. Kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo lakho kuthelele uvalo kwafaka uqhuqho kwafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kwele Zimbabwe. Olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi kwabanzima lokuthi baphike kwabanzima lokuthi bale kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho.
Ngokubona kwakho ibandla leZANU PF lilakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo?
Ukhetho luzayo alusoze lufane lezinye inketho ezedlule. Ugwalo olukhitshwe isifundiswa uJonathan Moyo u-Excel Gate lukhuphe konke okuziyimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kwele Zimbabwe. Lokuthi abalutshontshayo ukhetho ngobani, balutshontsha kanjani. Abejoko, iZEC, bencedisana lamasotsha, lamapholisa, lama-CIO, lawa amabandla eZANU PF abaphethe izintambo khona ngalo. Ukuchazile uJonathan ngakho bangeke baphinde balutshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho. Lokhuyana kungezelele uhlupho-ke kubo abeZANU PF balindele abaphikisayo ukuthi babone ukuthi baza kwenza yini lokhu abajwayele ukukwenza.
Esigabeni seMandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo? Ubona ungani ibandla leZaphu kumbe eleMthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalaphaya?
Umuntu ekhuluma nge-MRP akhulume la ngaye uZaphu. Kuyasinda-ke kuyehlela njalo kuZANU ngoba la mabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu, kokubandlululwa kwe-Midlands leMathebeleland, labantu bomthwakazi bengabe esiNdebeleni, bengabe esikhalangeni, bengabe esitongeni, bengabe esinambiyeni, lezinye inhlobonhlobo ezitholakala kuleziya zigaba. Baphakamisa inhlupho zabo, baphakamisa indubeko zabo, bayalwa baya phambili njalo ungakhangela bayabebuthelela abantu ngobuningi. Kungezelela uhlupho-ke, kungezelela ukwesaba, kungezelela uqhuqho kuZANU PF lo mphathi walo. Yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu, bazame lokhu lalokhuyana kulokwesaba. Kungenzeka-ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZANU PF, amkhulele uMnangagwa. Kakhulu kakhulu kulokuningi okwenzakalayo phakathi kwa iZANU PF, okulilitshe elisindayo kuyo uMnangagwa la iZANU PF, ngoba ama-factions asevukile njalo. Bakhona abakhulu kuZANU PF njengoba besitshela be-news walks, asebesithi uMnangagwa akakho legitimate, kakho credible, njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023. Loba nje ama-province em-endosa, emxhasa, ikhona impikiswane ngaphakathi. Ngakho-ke kusindwa longathwele kuZANU PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023.